Esikhathini esiningi omama kanye lamantombazane emaphandleni bafela ngaphakathi labo bethe bahlukuluzwa ngabesilisa ikakhulu ngendaba zocansi. Lokho kufakazwe ngabesifazana abadlala esigabeni sesitezi eGwanda ngolwesithathu emkhosini wokunanza umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini emhlabeni jikelele o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Omunye wabesifazana laba ongathandanga ukubethwa ngegama uhlandisele ngokudlwengula athi wakhula lakho. Ngokuswelakala kwenhlanhla wasuka wafelwa ngabazali emncane wasezama ukudinga usizo kubomakhelwane. Kodwa endaweni yalolo sizo uthi wathola uhlambazo lokweyiswa okukhulu kuthiwa ulesikhombe-khombe.
Kade ngihlukuluzwa ngingenela ebusuku ngilele ngathiwa ngubaba lomama ngingelabani ozangimela ngilale ngingenela ebusuku ngithi ngatshela umakhelwane beyalo ukungcedisa uze bekhaya ngamadoda akho kanti sathi ngingabakhombanga.
Esinye njalo isakhamuzi esitezi unkosazana Relation Moyo uthi udaba lokudlongula kwabesifazana lolu lubhahile emaphandleni kodwa esikhathini esiningi luphelela ebadaleni.
Uyakwanisa ukuhlukuluzwa ngabazali kumbe njengomntwana uyabe uyintandane uyazi ebazalini. Uyakwanisa ukuthi noma ungumntwana ungumfana ungahlala lo anti abanye u-anti bayahlukuluza abantwana abangabafana nabo malume labo bayahlukuluza abantwana abangamantazana.
Amazwi kamamoyo asekelwe ngumnumzana Kemet Ndiweni olipholisa kulesi sigaba. UNdiweni ukhuthaze abesifazana ukuthi bamangale izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo.
Umalume uyabamba umntwana athi embambile kufihle kumbe umtyabe ebona ikhadibhokisi ngabe sekuvalwe ngemali asikwazi mhlawumbe sazibamba ezirebhileyo ziripotiwe ukuthi umzali afika bancenge umkhwenyana athi ayi umntwana lo uzakwenziwa mbani uyisesejele. Umntwana yena ngokwakho okuhlukuluziweyo ufika ngale ekhoti afika athi hayi jaha lami yalithanda sibili.
Ngaphandle kokudlengula lodlakela ziningi ezinye indlela abesifazana lamantombazana abahlukumezeka ngazo. Ukulovisa umntwana oyinkazana esikolo mahlayana ukuze enze imisebenzi ekhaya yikumhlukuluza. Kodwa unkosikazi Agnes Mbangeni
umuntu ingxenye uhambe waya edorobheni iviki yonke abantwana basoze baya esikoleni iviki yonke belokhu behlezi ekhaya khonapho belindele yena engekho sebeyibo abamlindele iinkukhu zasele mbuzi zakhe kusiya kukhamanzi kujobha inkuni kambe umntwana we-7 years umntwana oka-2 nxa ephathwa ngaleyo ndlela kubuhlungu kangakanani.
Abesifazana besitezi laba bathi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kumele ziqakathekiswe njalo kuqhutshwe umkhankaso obanzi wokufundisa abesilisa ukuthi induku kayakhe muzi. Nansi isakamuzi unkosikazi Judith Ndlovu.
Zikhuthaze labadala ukuthi bakwazi ukuzwisisa abantwana ma kukhulunywa ngaleyo ndaba yerephu kumbe omunye umzali angazwisisa kuthathe lula nje akuthathe easy ukuthi ayinto eyenzakalayo. Zikhuthaza ukuthi ngabe liyabakhuthaza labo babo ukuthi kumbe babe lenhlanganiso ebafundisayo ukuthi baphathe njanomali.
Abanye abesifazana bakhala ngokuthi imithetho elize iphatha abadlenguli labesilisa abahlukuluza kumbe abatshaya umkabo ngesandla esibuthakathaka. Umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uqale mhlaka-25 ngenyanga edlulileyo njalo uphela ngoMvulo. EZimbabwe unanzwe phansi kwendikimba ethi Stop Gender-Based Violence at Workplaces. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukuhlukuluzwa kwabomama ngendaba zocansi emsebenzini sokuyinsakavukela umcimbi wesidwaba eZimbabwe yikho nje uhulumente ekhethe lindikimba lonyaka. Ngimele i-Studio 7 ngisesitezi ngi-Albert Ncube.